So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uSiqokoqela Mphoko, indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe owetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe, uze wakhululwa ngesibambiso se-$15,000.
Ngombono wami ukusela lapho sibona ukusenzakala emabhethi njalo okwenzakala e-TPZ, ngabe kuyinto eyenzakale phakathi kungumuntu osebenza phakathi.
Amapholisa athi aphakathi kokuphenya udaba lwezigebengu ebezihlome ngembhobho ezingene ebhanga le-TPZ kobulawayo izolo. Zavutha imali engangenkulungwane zamadola emelika ezingamashumi ayisikhombisa, US$70,000.
Ngithemba besilalele njengecouncil bese kusithi indaba yepetition, ngabe siyicouncil engalaleliyo ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa sakhuluma konke okwakureyiziwe.
Umhlangano omkhulu oqutshwe izinhlanganiso zakobulawayo sihlaziya udaba oselukhathaze idolobho leli olwemali yokuphaka uvumelane ukuthi kucutshungulwe indlela kwaphiwa ngayo umsebenzi inkampani ye-Tendi3 Investments. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. USiqokoqela Mphoko, indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe owetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe, uze wakhululwa ngesibambiso se-$15,000. USiqokoqela uphinde wathiwa ahambise incwadi yokuhambisa i-passport emapoliseni njalo anikeze umthethwandaba amaphepha endlu yakhe. Umphoko wetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu, kodwa yena uyakulandula lokhu. Amapolisa athi aphakathi kokuphenya udaba lwezigebengu ebezihlome ngemibhobho ezingene ebhanga le-CBZ kobulawayo izolo, zavutha imali engangenkulungwane zamadola emelika ezingamashumi ayisikhombisa, i-$70,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kwesinye isehlakalo esifanayo kulezigebengu ebezihlomile njalo ezingene kwelinye ipulazi duzane lomgwaqo weseke izolo duze leHarare zantshontsha inkulungwane zamadola emelika ezingamashumi amathathu, US$30,000, kanye lezimota ezimbili. Izehlakalo zobugebengu lezigilamkhuba ezintshontsha zihlomile sezibhahile elizweni lonke jikelele. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansila wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utshengisele ukuthi kukhona okungamanga kahle. Ngombono wami ukusela lapho sibona ukusenzakala emabhenki njalo okwenzakala e-TPZ, ngabe kuyinto eyenzakale phakathi kungumuntu osebenza phakathi ongunyobiza abangani bakhe, sazi umumo wezimali ukuthi zihamba njani, zigcinakala ngaphi, zisuke lapho ziye nga. Ngoba i-customer nje umuntu ozingenelayo angeke abekwazi zima njani ukuthi i-security ebhenkini enjani. Yasengisela-ke ukuthi umuntu osebenza phakathi ongabe yizeka umuntu abavela phandle uzokwenza lokho. Kodwa-ke kutshengisela-ke ngobubanzi uhlupho olukhona, lodubo olukhona, lenzala ekhona elizweni. Kuqala ukugebenga lokhu kusenzakala kungabantu abavela phandle kungekho waphakathi, ngoba waphakathi ebesebenza kahle ehola imali emini elisayo ukuthi aphile le muli yakhe, owabaphandle bangasebenziyo wadubeka bezozama ukugebenga lobo. Kodwa kathesi ubugebenga sekusuka phakathi, wena lo oqhathiweyo wakhona okunguye kumele avikele imali kaZulu ayigcine ebhanki. So kuyathengisela ukuthi umuntu uthi yena hathi imali engiholayo kangiyiphilisi nxa ngisengingasayenzanga ubugwelegwele lobo kangiphisi kungangcono-ke ngiriske umsebenzi wami ngenze ubugelegele lobo ukuze ngenelise ukuphila le muntu. So kuthengisela-ke ngobubanzi ukuthi hhayi kulo dumo olukhona elizweni umuntu osebenzayo lo ongasebenziyo sokufanana wazi usebenzi uhola imali engathengi lutho engasebenziyo. Yikho abantu sebesenza-ke ubugebenga-ke lobusela lobo esibubonayo.
Umongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula uke wamemezela lokhu esingathi amnesty ngesingisi esithi bonke abalezibhamu ezingaphandle komthetho kumbe ezisetshenziswa nje ukuganga kabaze lazo bazizithiya emapholiseni ngokunjalo kabasoze babotshwe. Singathi lusebenzile yini lolo hlelo nxa sikhangela izehlakalo ezinje?
Lolu hlelo ayelizweni leZimbabwe elingelamnotho okhangelelwe kuZulu lalusebenzi ngoba phela ukuba lombhobho lowo ubugebenga umuntu kuyabe kumsiza kunokuthi awuhambise lowo mbhobho aqhubeke ehlupheka. Yikho izigebenga zizabona kungcono ukugcina lowo mbhobho ziqhubeke zisenzile ubugebenga ngoba zingawukhamba emazweni-ke athuthukileyo. Ungathabula amnesty letani impobho leyo babe ngabantu abalomnotho ophilayo ukuthi bakwanise ukuthi bazisebenze kumbe basebenze bathole imali baziphilise ngaphandle kobugebenga lobo. Manje-ke eZimbabwe-ke angiboni ukuncedisa funa mbe nga uhulumende ufake imali wathi hhayi ungalethi isibhamu sakho uzathola okungaka funa abantu bangahambisa leyo mbhobho ngoba abantu ludubo kuphela olubathuphayo lwenza bagcine le mpopho. Yikho nanela nxa sikhuluma ngokuthi abantu abayibhalise amagama bavote abantu bayabuza ukuthi ngingahamba lami ngerejista ngizatholani. Abantu bakhangela-ke kuyesisini okubaphathisayo ngoba kule ndlala kulo hlupho elizweni. Yikho hhayi ambona ukuthi-ke uhlelo lolo lukaMnangagwa lokuthi abantu balethe impopho luzasebenza ngoba abantu bezobe behluphekela nje.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukhansila wakoBulawayo, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Inhlanganiso ezithiyeneyo ezimela uZulu wakoBulawayo ezibalisa iBulawayo Residents Association, Bulawayo Vendors and Traders Association, leZimbabwe National Chamber of Commerce lezinye ziqhube umhlangano obuqoqwe inhlanganiso ezimeleyo ePublic Policy Research Institute kuhlaziywa udaba oseluhluphile kuleli dolobho olwama-parking meters okupaka izimota. Bathi ngaphandle kokusola inhlawulo yokupaka imota leli dolobho elilodwa libhadaliswa idola elilodwa leMelika ngeholo elilodwa bathi ngehola elilodwa bathi njalo basola indlela inkampani ye 23 Investments eyaphiwa ngayo umsebenzi lo okungathi kwenziwa ngudlu. Kodwa usomlomo wekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi akunjalo. Uthi ikhansili ihlezi ikhuluma lezakhamizi kukho konke eyayizikwenza mayelana lokusebenza lenkampani ye 23 Investments. Asizweni ingxoxo eyenziwe ngugeyina kumede Saidi weStudio 7 lo nkosikazi Mpofu.
Sinhlanzi yolwa Progressive Residents Association besithe gwaqa lezinye inhlanganiso kuthuthungulwa ngodaba lokupaka okwenzakala koBulawayo olwe 23 International abanye bathi 23 Investment ndawonye leBulawayo City Council. Okuphumileyo kwemhlanganweni ukuthi abantu kabathabanga ngendlela amakampani kumbe amakontraki oBulawayo enziwa ngawo. Isifiso sabantu yikuthi ngabe kuyaqala kukhulunyiswana kucutshungulwe ukuze kuphunywe le mali ezakwamukelwa ngabantu. Khonokho-ke kubangela ukuthi esikhathini esiningi nxa kuthiwe kwaba nama-contract angazange acutshungulwe ngabantu kugcine sokusiba lokungasuthiseki emphakathini. Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association siyaphatheka-ke ekuxoxisaneni kulezi zindaba.
Lingathi lina livele lihloseni?
Inhloso yikuthi i-parking ayibe khona, i-parking kayibe ngamakampani abobulawayo iparking kaye neliseke emphakathini ukuthi abantu benelise ukubhadala leyo mali. So yikho nje ngamafutshane singathi kuphumile ngoba inhlawulo ekhona kathesi iyenza ukuthi amakampani alahlekelwe inzuzo. Abantu nxa sebesuka besiyapaka tala edolobha bagcina bengasasondeli lapho kumele bafake khona bathengi. Ngakho ke amabhizinisi amaningi alahlekelwa inzuzo abakade bayithola.
Ndingathi lenkohlakalo yini eliyicabangelayo lapha emphethweni wenkampani?
Inkohlakalo ngeke iswelakale ngenxa yokuthi nxa ikontraka isayinwa ngasese abantu bengaswanga yonke imininingwana yayo kuyabe sivele sesikubonile ukuthi kusho ukuthi kukhona ukubanjwana, ikhona inkohlakalo kwabantu sokwenzakeleyo ngenxa yokuthi ngabe bekungayisikho lokho abantu bezaswa kube sezingeni yonke into selokalisele. So yebo ye, singathi ukuthi ukukhwabanisa kube khona ngenxa yokuthi khonokho okwenza ukuthi abantu bahlele yikho kanye
Ucine kulesivumelwano yini ukulungisisa lolu daba?
Abe-23 investment baveze ukuthi konke okade kukhulunywa bazazama ukuthi bakukhangelisise, bakucubungule, balungisise lapho kumele balungise khona. Kodwa-ke kuya phambili i-City Council sayitshela ukuthi ingenze ulutho inganxusanga ama-stakeholders ngenxa yokuthi ngaso kulo dubo yikho kulokubela khona umuntu bakasibisibizi. Kodwa-ke nxa besenza imithanithani yabo kabanxusi bani. Ngakho befanele ukuthi konke okuzathi kwenzakale koBulawayo i-council ibize ama-stakeholders.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer Gumede Saidi uphinde waxoxa losomlomo wekhansili uNkosazana Nesisa Mpofu ongavumelani lokuthi bekuthiwo ngumnumzana Dube. Kesizwe ingxoxo ayenze loGainer.
Idolobho lakoBulawayo idolobho elilalinayo. Ngiyathemba siqala le project kwaba ne-stakeholder consultation. Amanye ama-residents association ayikhona njalo babekhona ku-discuss ukuthi i-project leyi ilethwa ngubani, yiwaphi ama-partners, bavela ngaphi njalo lokuthi i-charge yayo yimalini. I-consultation le yayenzwa. Sasuka lapha futhi kwaba nenye consultation esasibizwe khona ama-residents association, i-progressive residents association on their premises. Sahamba sayachazisa njalo i-project isifikile. Saphinda lapha futhi saba lama-adverts ayeseradiweni lama-flyers lesenshiyile that featured extensively.
Kukhanya izakhamizi zikhonona ikakhulu ngodaba lwemali okumele ikhokhelwe umuntu nxa ephaka. Ikhansilisi isenzeni ukuthi ilungisise lolu daba lezakhamizi?
Sathi saqala silama parking zones maybe amabili. Sathi sizaba le 30-minute parking zone le 1-hour parking zone. Abantu bakhula ukuthi hayi i-30 minutes ngani njani iyadula. Sasesikhuba i-30 minutes sasesifaka i-1 hour i-dollar for an hour. Sahlala futhi njalo abantu bekhuluma bathi hayi i-dollar for an hour ngoba ibicharge uthi for a specific day lapho uphake khona yikho kade sisebenzisa khona i-1 hour leyana ukuthi sihlale kwesesikhathi umuntu yabe sephakhe for a few minutes sofana ukuthi emove to the next day. So basike sithi hayi akulula ukuthi umuntu ebehamba ethenga ama-hour but nxa ungaphakha 5 minutes when ndawo 10 minutes kwenye ndawo within that 1 hour idola yakho iyaba ivalid. Konke lokhu sakulalela sakutshintsha njengekhansili. Besesikhangela futhi njalo ukuthi imali esiyichajayo iyafanana wonke amadolobho eHarare, eGweru, it's $1 an hour. But koBulawayo sithi hayi asiyenelisi.
Enye yensolo ekhulunywa izakhamizi zakoBulawayo yinsolo yokuthi kule nkohlakalo engabe yenzeka ukuthi inkampani le iphiwe ikontraha le eye-parking. Angazi ukuthi linalithini ngakho njengekhansili.
Ngithemba besilalele njengekhansili bese kusithi indaba yepetition ngabe siyikhansili engalaleliyo ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa sakhuluma konke okwakuraiziwe. Mhlawumbe abantu bazonda ukuthi asikhulumanga khona okade befuna ukukuzwa. But ukukhulunywa ipetition yakhuluma ukuthi iproject le ivela ngaphi, how was this awarded. Njalo siloke sizwa abantu besithi hayi bona bane-information ukuthi bayakwazi ukuthi itender le yahamba njani. Esikucelayo bakithi asihambenini ku-anti-corruption commission siyekhuluma sibatshengise evidence indawo le investigate ngoba lathi njengecouncil siyafisa ukuthi i-investigate.
Alo-ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sedolobho lakoBulawayo obexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphepha indaba le Herald lilodaba lokuthi owayengu Brigadier General kubutho leZimbabwe National Army uCharles Kaneta obhubhe ngemva kokuquleka eplazini lakhe ngomgqibelo uzancwatshwa emathuneni aweHeroes Acre ngoba ephiwe inhlonipho yeqhawe lezizwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kube lokulwisana okukhulu phakathi kwabasakhulayo bebandla le-CCC labeZANU-PF emkambo wempedzanamo eMbare izolo. Kubikwa abe-CCC bahlamukele abeZANU-PF kade behlezi behlawulisa abantu abafuna ukuzothengisa emkambo le imali ngelanga. Imota lezakhiwo labantu balinele kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani ku Studio 7. Ngiyabingelela abasakazi bonke. Mina igama nguThomas Ndlovu wesigabeni sakumakwalela eClumtree. Ngiyayizwa lento ekhulunywa ngumphakazi. Kodwa ikhona enye into mani yakhe ike lizehlise isithunzi mani imali ngabantu. Singakukhuluma konke. Yebo, ngiyayizwa le ndaba le kugrawondekele, indaba ekhona njalo, indaba ebuhlungu. Kodwa le ukuthi khona kuyakhunya ilizwe ke ayi into engaphandle ke le. Vele yazi kubuhlungu ukuthi ukhulume ngento vele ngeke yafaya yenzakala vele. Into oyikhulume uyitshela abantu into yazi uzwakala kusuka njani nje.
Ekuseni enhle ku Studio 7 lakubalaleli bonke, igama ngugodri wakhumalo. Bengicela ivoice message yami ibale, ngiyacela kunini ngisenda zingabalwa ezethu, angazi kusuke uhambe njani zingabalwa oro azibonakali ezethu, cha zibale nezethu nathi sizwakale. Ngikakhulu ngilapho kulawo abakhuluma into ezokuthukana kuma Studio 7. Ngicela singathukani, sibadala, singabantwana, sihloniphaneni, sinikezane ithuba, singathi asitholi lutho, siyazama ukuthi siluse ilizwe, asikatholi lutho, asiluse ilizwe, konke kuzolunga. Singaphilani inhliziyo, singaphilani umoyo, singahluthuni, singathukani, singadidisani bazali nabantwana nabobhuti nabosisi, singathithisane, sikhulume into ekahle, singagxeki i-MRT, singagxeki i-CC, singagxeki abanye abantu. Asigxekeni ibandla elinye iliZANU-PF, yilo elisifake kule into esikuyo manje. Mina for president ngizovotela i-CCC, ngizovotela uNelson Chamisa noba elishona, ngizovotela for president ukuthi kulungiswe kancane kancane ndiza kumthwakazi. For inani ezinye lezi councillors, MPs, ngizovotela amalunga e-MRP, ibandla engisupportayo engisekelayo. But for president ngizovotela uNelson Chamisa ukuthi kulungiswe, sikhiphe lo hulumende ohlukumeza amalungelo abantu eZimbabwe. Mina ili abadla engilwala la iZANU-PF, i-CCC angilinayo, zapha angilinayo, wonke amabandla engilinayo seseZimbabwe sonke. Asivoteleni for Chamisa for president. Uma kuthi uyitonga usebenza lapho, uma kuthi iVenda usebenza lapho, iKhalanga usebenza lapho. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 ninjani kodwa? Kathi ngivula njani ama-audio? Avule wonke, avule wonke. Lisimanga, lisimanga mpela ngapha ikhezi ngendlela amasela asebhahe ngakhona asingena emzini yethu. Abopha abadala, thathi property, thathi yonke into achiye bophe abadala. Kanti amapholisa ayilizwe umsebenzi wawo kuyini? Kumbe lamapholisa asengawezana uPF ukuthi abopha amamemba abo-CCC namamemba abomthwakazi. Yinto abayiqhathela kanti lamapholisa ngawana under iparty noma avikela umphakathi. Uma kuyabalasela amasela asengena emakhaya ekhezi, afika abopha abadala, thathi amasola, thathi yonke property asekhaya aqeda lapha ahambe. Ibingenzeki kodwa lento ngoba kodwa lokhu kwaqala izinto zombangazwe amaseli ngathi amapolice ingathi asebenzele umbangazwe, into zombangazwe asisavikelekanga thina singumphakathi. Kodwa hayi, angazi kwenzakalani. Amapholisa lawo fala abe ngamapholisa elizwe, hayi amapholisa weparty. Ngiyabonga Studio 7, ingathi ngafundwa le audio yami, nami ngingifunde ngoba ngiyasenda ama audio afunda. Ngiyabonga lokhuluma ngubusane Bhase Case St Joseph. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Siyabonga, siyabonga kakhulu ngokusinikeza indaba ezigcweleyo, ezinhle ezizwakalayo. Ngicela ukuthi ngiphendule lo baba okhulumayo uthi abantu be-MRP bakhuluma ngathi abakhuphuka badla inyawuphi. Abantu be-MRP akufani namanye ama parties asiyo party yomba ngazo iparty ehlukene lelale elikhuluma ngazo eninjalo abantu abakukhulumayo bakhuluma inkinga abazibhekileyo nawe okhulumayo ukhuluma eyakho inkinga oyibhekileyo njalo asiboni ngaso linye obonayo la ubona ngiyakho indlela so sicela ukuthini singazo sagxekana ngoba nawe okukhulumayo kimi kubi lami yabe ngikhuluma kuyo yakukuzwa kukubi so wena kubeke enhlinzweni yakho ukuthi mina ngikhulume ngathini ungalandeleli ukuthi mina ngikhulume ngathini uza kubona obvious kukubi nami ma ngikubhekile okukhulumayo wena kubi akukho right ngoba lami ngiyabona impilo engiyiphilayo engiyiphiliswayo elizweni lakithi okungamelanga ngiyiphile okumele kathi ngiphile kahle uyayibona ngiyabonga Studio 7 kube ngicele ukuthi lami eyami i-audio ikizwakale sidala ngikhuluma kodwa angizwa ngiyabonga
sanibonani basakazi baka-Studio 7 nabalandeli baka-Studio 7 ngizinda zonke zomhlaba jikelele indoda ekhuluma omoya umoya kuzalwa kuzalelubani mina basakazi abahle nabalaleli bezothanda ukuncisa kakhulu abafowethu abasakhulayo njengami nabodadewethu ukuthi sikhulume ngokomini beregister ukuvota sivote ngokhetho lonyakozayo silungise ilizwe elingelethu ngoba sesikubonile okuningi kusenzakala okufana nokuthi sishaywa ekhaya lakithi sikhithimele sithi siyocasha komakhelwane nakhona amakhelwane esinyeke sithembe okuyukuthi manje amathuba amahle kakhulu okuthi silungise nathi okungokwethu ngevoti kuphela kwakithi
sanibonani sanibonani bafowethu abahle yize nje noma nathi singadlalwa bafowethu kodwa ngelinye ilanga mhlawumbe nathi sizosidlala abantu esisukuhlungu sifaka amarekhodi every day kodwa uzasendlala amarekhodi eliwadlale last week seningaphinda futhi kodwa thina besifaka every day lingasidlali kodwa hhayi akunandaba noma izodlala noma yinini asinankinga into nje mina engifuna ukuyiphawula ukuthi khala ngala madoda lawo amabili kakhulukazi asesindebeleni anginandaba nalo ukuthi wamgwadi lo vele hhayi khanda lakhe liyasangana lo uchuma nogawule la madoda lawo abacabangela yini abantu ngoba bona into abayaziyo ukubulala abantu kuphela nebandla labo kodwa babacabangela yini abantu ukuthi la abantu ababulalayo banengane nabo bangabantu la abantu ababoshwayo banengane nabo futhi bangabantu ufake ukucabanga lokho yenelanga kuzojika izinto uma sekuyibo bebulawa kanje benqunywa kabuhlungu kanje njengalokho kwenziwa ibandla lawo bebekusupporta futhi bephinde bekuchide bethi kungamanga beqamba amanga besazi ukuthi baphika into abayaziyo bona ochuma labo yenelanga kuzojika izinto madoda ngiyabonga angifuni kuba mude kakhulu ningikhona engakuphawula kodwa kwamanye sagcile kula amadoda ngiyafisa ukukhuluma nawo face to face futhi nangezandla mina ngibasabi nje kungabanjani ngoba into abayenza abanye abantu ubuhlungu kakhulu ngiyabonga
Studio 7 salibonani ninjani hayi thina siyaphila siyabhuka kancane hayi sikhonapha siyaphila mpela njani lonke abathathazi bethu ezindaba hayi siyabonga izindaba ezisizipha zona zimnandi kakhulu ezeqiniso hayi akula nto embi siyabonga mpela kakhulu hayi linto mfaka umbolonyana lapha okuncane imukhumalo into engibona lapha eyenzayo laba abantu laba ukuthi abantu bozaku uyalishwa kuthatha ibheli ukuthiwana balecala becala lokhu yikuvala mbona ngani amadida aselaplani into zabo sebephongeyenza kuphela ukuthi la njengenhlanzi epheleleke ngene ngamanzi hayi nje into ekhona ukuthi nangikhanye besili mbona ngani lapho kuyakhona akuzeka kuye kulungini manje undoda lo kufanele ukuthi iqiniso langikhona iqiniso ebekwazi ukuthi uyenzani ungaye senze nje ngoba sesetshenziswa kula nto eyenzayo sesetshenziswa manje ngokuthi indaba yenzayo le ayilunganga le ayilunganga mpela ale kwenzakala undoda lo abake behlale laye bonke abesedik beke behlale laye phansi lo ndoda lo mnanga kho bembona izinto ayenzayo ukuthi hhayi iyayilunganga ngoba lapho kuyakhona uzaswela uzaziba njengenhlanzi etshelwe ngamanzi abantu bakhe bangisebenzisa kodwa kakuboni khonokho hhayi ngiteke mbone nami umbono onjalo ngoba nangikhali undoda lo wawo le problem hayi senkingeni ukuthi njengomuntu ovala kuyamehlo ibamsebenzisa yena kakuboni khonokho thankyou ngiyabonga umafumane
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo lezi nombolo +1 202 465 0318. Kwezemelika ibhokisi elithwele isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili obhubhe ngeviki edluleyo lifikile eBuckingham Palace izolo ebusuku njalo kukhangelelwe ukuthi namuhla lisiwe eWestminster lapho iningi elizathola ithuba lokumvalelisa phambilini kokungcwatshwa kwakhe ngomvulo eWestminster Abbey. Iningi labantu libikwa limhlangabezile izolo lanxa izulu belisina. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala khona le eBhilitane.
Ludaba olusegudwini ukhumbula ukuthi umzimba wakhe owayidlovukazi usukile eScotland ufikile ntambama lokho. Ngikhuluma nje so useBuckingham Palace eLondon. Akuhambeki nxa sikubona lapha ku-television lapha. Hayi abantu ngochibidolo abazimisela ukuthi beyovalelisa indlovukazi. Hayi lo dabo lusegudwini sibili. Loba nje kusobala ukuthi kulabanye abantu vele abangazihluphiwe ngakho. Kulabanye abantu ababuhlungu kakhulu ngombuso wendlovukazi. Okuningi ubuhlungu bakhona bakhelwe ekungazini ukuthi vele kanti lona ilizwe leli lisebenza ngaluphi uhlobo. Kodwa kukhona esikubonayo yokuthi hayi okwensuku zonezi hayi ukwedlula kwendlovukazi kuyindaba esegudwini sibili. Ungakhangela esuka eBalmoral lapha abhubhele khona esiya eHolyrood ePalace ukhangele uchibidolo lwabantu akade lusemgwaqweni lumvalelisa. Uye khangela abantu akade bese St Giles Cathedral. Hayi lokhana kutshengisela sobala ukuthi abantu bebemthanda bebeyithanda indlovukazi. Isukile ke Scotland amaScot bayivalelisa ukugcina lamhla phinde bembone futhi. Usefikile lapha eEngland eLondon. Abantu bagcwele eBuckingham Palace khona phana ukuthi beyomvalelisa.
Singabona kubuya abahlonitshwa abaningi abavela kwamanye amazwe ukuzokhalela owayeyindlovukazi yini.
Okukhona dadewethu ukuthi esikwaziyo okuphumileyo lamhla ukuthi inhlanganiso eyiyona edila ngezobukhosi kuleli lizwe inxuse ama-head of states and lama-foreign dignitaries abafika amakhulu amahlanu 500 heads of state and lama foreign dignitaries. Esikwaziyo njalo ukuthi lapha okuzokwenzelwa khona i-service yakhe yayindlovukazi yokugcina yindawo engena abantu abayi 2200 iWestminster Abbey. But esikwaziyo ukuthi kuza kuba labantu abazabuya bevela indawo ezehlukile. Sikhuluma ngokuthi khona lapha e-Europe kunje siyazi ukuthi inkosi eBelgium uKing Philippe loQueen Mathilde bayeza. Siyazi ukuthi uKing William Alexander nonkosikazi wakhe bayeza. UQueen Maxima la futhi uyeza. Kanye ke leDutch former Dutch princess or former Dutch queen uPrincess uBeatrice bayeza. So siyazi njalo ukuthi ubukhosi be Norway, ubukhosi beSweden nobukhosi beDenmark ngabantu asebevumile ukuthi bayeza baza kuba ingxenye yabantu abaza kuba khona kuservice yendlovukazi yokugcina. Siyakwazi njalo ukuthi the American president uJoe Biden uyeza. Now into esobala engingayitsho ukuthi into eyenziweyo yile nhlangano ukuthi wonke ama-heads of states and the foreign dignitaries abazayo babacela ukuthi besebenzise indizamchina makhaza bengabuyi ngama-special jets abo ngoba baza kuthi bengehla lapha behlele khona kakhulu eLondon la baza kuyalandwa bazathathwa befakwa ndawonye bonke bese besiyalandwa kanye bese besiza ke Westminster Abbey. So baningi kasebekhonfirmile ukuthi bayeza including nobukhokheli be-Commonwealth. Ngileqinisa lokuthi uyayibona into eyenzakala eKenya ukuthi iKenya sizwa ngabasiki bebunda lapha besithi declare i-4 days of mourning for the Queen. So yiyo ke into ekhona, yindaba ekhona. Baningi abantu abezayo sibili abavela ngaphandle angeze ke kwaba yinto yamangisi or into yama-British kuphela lapha.
lo ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya isizalana seZimbabwe esihlala ePhilithane esigqibela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-past 7 ntambama.